Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge utanonoka wande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi u-3 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC lethula amazwi enduduzo kumndeni kamuyi induna uZephania Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula okwesikhathi eside.
Njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakusigola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola.
LeZimbabwe liza manyana lamanye amazwe omhlaba lamhlanje ekunanzeni usuku lweWorld Press Freedom Day. Intatheli zindaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo.
Abantu ukukhuluma nabo nezindaba ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangani kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho.
Inhlanganiso ye-Forever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala.
Bafana lalaba esingathi amawatchtower behamba labo besiyajumayela kumbeza becela information about umuntu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lethule amazwi enduduzo kumndeni kamuyi induna uZephania Sugola obhubhe ngomvulo ngemva kokugula kwesikhathi eside. USigola owemzingwane esigabeni seMathebeleland South ube le minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Akukaziswa ukuthi uzabekwa nini. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda utshele iStudio 7 ukuthi ibandla lakhe liyakhala ndawonye lomndeni wakosigola.
Silusizi mahlabezulu, njengephathi yabantu i-CCC sikhala lemuli yakusigola esilahlekelwe inkosi ubaba uSigola eteseleminyaka engu-96. Sithi inkosi silele intaba idilikile. Ngalokho sithi abakongwane abakusigola lapha esigodini kabathathe lo umthwalo njengowesizwe ngoba ubaba uSigola ede inkosi yabantu. Inkosi ngabantu. Siyabonga ngemsebenzi oyenzileyo endaweni yakhe. Ngithula amaplazi aseduze laye ede inkosi efuna ukuthula ukuziza lokuhlalisana kahle. Intaba idilikile sitsho njalo. Isisifulathele sicela ukuthi abakongwane imuli yakusigola ikhale ngokuthula ngoba ubaba ufezile umsebenzi wakhe. Njalo inkosi uThixo ugcinile kweminyaka eminingi eposifike ikhulu lezi nsuku akubangaki abantu abafika 100 years. Nalawo ubaba uChamisa umthungameli we-CCC ibandla labantu ukhala lesizwe sesintu sonke jikelele uthi kasikhale ngokuthula senze imisebenzi emihle sikhumbula ubuhle bodwa obenzwe inkosi uSigola. Kungani uZulu kangwalongwalo kwamajubana elale ngokuthula size sihlangane njalo kwelizayo. Siyabonga.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC. eZimbabwe elizabambana lamanye amazwe omhlaba lamuhla ekunanzeni usuku lo World Press Freedom Day. Intatheli zendaba zikhuthazwa ukuthi zilobe indaba ezithinta uZulu ngendlela eletha inguquko njalo ehloniphekayo ikakhulu uhlupho lwabantu abasebenzisa izidakamizwa. Umqondisi wenhlanganiso yabasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs, uNkosazana Tanya Tarumbwa, utshele uNtungameli Nkomo weStudio 7 ukuthi esikhathini esiningi intatheli zindaba zigijimela ukuxothoza lokuthethisa abantu laba kulokuthi zikhulumisane labo kuhle zizwisise udubo lwabo.
In Zimbabwe, I feel like I'm a journalist and whether private or state media, there is a certain way you will present information when it comes to drug and substance use. All of them, it's like they are mandatory to preach about or report rather on abstinence and just talk about abstinence and prevention, their rehabilitation. So it's method of prevention only, which entail with abstinence, kuphela. Akukhulunywa nge-harm reduction, akulandlela ukuthi singakhuluma njani nabo, ukuthi we teach them at least the language also that is used when describing people who use and inject drugs. It's offensive, and I don't think that there's a way of correcting them. It's like they have a way that they're meant to report on when it comes to issues that come with drug and substance use disorder in Zimbabwe. So which you whether you can come in and correct them, you still find that the article, when it's released, it has a certain language, which is something that probably they would have talked to me, and then I would have talked to them in a certain way, but they have their own way of writing. And if only there was something that could be done to correct the journalists, because they have the biggest impact. They can, you know, change how the public sees drug and substance use. So we took a look at this channel. It's a really fun about drug and substance use, not just the abstinence, but we have someone to rehab. And this is something that we're trying to get health practitioners to see. And we cannot do this by ourselves without having, you know, the public perception line. This can only happen when journalists are involved, and journalists are the ones who give information, you know, to make sure which I want to have accurate evidence, and they know to these other different methods that can be used.
Hello, Nkosazana Tanya Tarumbwa, umqondisi wenhlanganiso yabantu abasebenzisa izidakamizwa eZimbabwe People Who Use Drugs. Kusenjalo, intatheli zindaba zona zithi zikhona ingxaki ezihlangana lazo ekulobeni kumbe ekuthapheni indaba zabantu abasebenzisa okudakayo. UNtungameli Nkomo uxoxe lentatheli zindaba yeStudio 7 uNokuthaba Dlamini.
Kule ndaba abadenzama ukuthi ngilandelele drug and substance abuse kuvikela iphelileyo, kuleliyani ivikela phelayo, yehluleka ngenxa yokuthi kusukela kukazali, ngoba kwezinye izikhathi nxa sibhala indaba lezi kuyabe kufuze siqalise ngalapho kwaqala khona phansi sibuya sisiya phezulu. Abantu ukukhuluma labonozindaba, ikakhulu kulabo abanabantwana kumbe abanye abanezihlobo kumbe abangane abaphakathi kwalolu hlupho, kabakhululekanga ukuthi bengakhulumisana nawe ngakho. Okuyikuthi ukuthi loba sisisi ukuthi udlule uchaphele usiya phezulu ekwakheni indaba yakho yabo ufuna ukubhala ngayo, kuba nzima ngenxa yokuthi ngaphansi abantu yibo esivele sibamele ukuthi singaqala ngabo. Abanye mina ngokubona kwami engathi sengihlangane nakho baye bengakhululekanga ukuthi ungakhuluma. Loba singabe sibhala siyabe sesibhala sesisebenzisa ukuthi sizwe kuthiwa, kodwa bona abavele besehlupheni lolu ufithi ukuthi kwezinye izikhathi abakhululekanga ukuthi bekhulume ngakho. So langase sibhala ukuthi kuze kube le-action endabeni yona le yama-drugs, for instance, kuba nzima ngenxa yokuthi bona abavele belohlupho lona lolu baye bengakhululekanga ukuthi bengakhuluma. Mina yilo hlupho esengihlangane lalo ekuzameni ukubhala indaba leyi and kube yinto yokuthi kungaba le-answer or i-accountability ukuthi lingaphela njani lona lolu hlupho sisaphezulu kuhulumende.
Loge ngu Nokuthaba Dlamini intatheli izindaba yeStudio 7 obekhuluma leStudio 7 esedolobheni leVictoria Falls.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Inhlanganiso yeForever Associate of Zimbabwe ekhankasela ukuthi ibandla leZANU-PF linqobe kukhetho oluzayo ithi iphakathi komkhankaso wokuhuga abasuka kuleli bandla labazavota okwakuqala. IFAS ithi ilogatsha oluphathisa intandane abadilizelwa imizi lizulu lesikhukhula abakhathazwa ludlakela kwezombusazwe ukwakha imigwaqo kanye lokulwisana lokusetshenziswa kwezidakamizwa. Umnumzana Kudakashe Msakwa, umkhokheli weFAS Trust, uthi baphakathi kwemizamo yokusungula ibhizimusi yokwethulwa kwembiko eyeTelecoms kanye lomtshina ophose ufane lowe WhatsApp, ngoba injongo yokusekela ibandla elibusayo ngeyokuthi bafinyelele inhlelo zalo zentuthuko. Ulandule ukuthi iFAS iyethusela abantu nxa ikhankasa. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungqoqo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomnumzana Munsaka lapho aqala ngokuchasisa ngomkhankaso weFAS kukhetho.
I-intimate voter contact strategy yiyo esiyenza yokwakhathesi. Leyo i-program isenza sikhampenele iZANU-PF sikhangele esingathi ngama first time voters noma ama virgin voters, sikhangele njalo laba kade belahlekile, sibaphendusa ekhaya, sikhuluma labo kakuhle.
Ungathi lisebenza kuhle yini alethuseli abanye abangasilibo bebandlale iZANU-PF? Njoba siyibonile nje eminye imbiko isithi abantu bayalisaba ngoba lihamba liqoqoda iminyango lidinga imininingwane yabantu abafuna ukuvota.
Impiko enjalo akusozisiswelakala. Ungabona impiko enjalo iswelakala ukuthi asisebenzi. IFAS yasebenza, yona ilabantu esingathi ngamavolontiya ayi-4,200 ilizwe lonke. Kutho ukuthi nge-constituency silabantu abangamajumi amabili esibafakayo ukuthi besincedise ukwenza lo msebenzi. Abethuseli bantu bayekhombisa abantu, so akula muntu ongayekhombisa esethusela umuntu. Bahamba ezindlini besiyacela usekelo. Bafana lalaba esingathi amawatchtower behamba labo besiyajumayela. Umbeze becela information about umuntu. Akutsho ukuthi kumbe bafuna ukuyisebenzisa ukurida, bebafuna ukwenza nathi. Ngiyama records ethu ukuthi sibe kwazi ukuthi lo usebenze njani, uhlangane lobani. Baqinisile nxa besithi sihamba izindlu lezindlu, liqiniso lelo yiyo istrategy yethu.
Ungasichasisela nje ngayo inhlanganiso leyi eForever Associates of Zimbabwe ukuthi kungani yabunjwa, njalo lokho elikwenzayo likutshela bani, engathi li-reporter kubani, njalo kungani lifuna ukusekela ibandla elibusayo?
Mina yimi umongameli weForever Associates of Zimbabwe Trust. IFAS ba-reporter kimi. So ngalokho okweZANU-PF lathi siyakuthatha sikuhambise kukomisariat department ebandla elibusa eleZANU-PF, ngoba siyi-affiliate yeZANU-PF. Siyancedisa nje iZANU-PF, asiyi ZANU-PF kodwa sincedisa iZANU-PF. I-organization esayiqala singabatsha, sisesikolo eseSolus University singama-students. Injongo yethu ngeyokuthi abatsha labo bekwanise ukuqalisa amabhizimusi abo, abatsha bengakhangeleli kuphela ukungena imisebenzi, labo beqalise amakampani abo, labo bebebanye bebambane esingathi ngama-groups. Sathi siregister i-trust ngo-2010, ngomnyaka ophelileyo sakubana kufanele ukubana siregister i-private limited company eyiyo esikhangelela ukuthi ibe yi-group of companies. Kumele sibe lehlombe elebandla elibusayo, ngoba siyabona kule nhlanganiso eziningi ezifana nalezethu ezipusha i-regime change. Thina zathi sifuna i-regime continuity. ngokufuna iregime continuity sathi kungcono lathi sibe kuground njengetrust xa sikukampenela ibandla elibusayo sikampenele ubaba omnanga ukuthi ewine ama-election ka-2023 engawina ama-election kwenza amakampani esingukuwaqalisa ephumelele ingathe ngutshele khathesi ukubana sesiregiste i-telecoms company eyabe ikompyutha labo iconnect njalo sesilama application okumele compete labo WhatsApp actually angcono kule WhatsApp silelinye ihlombe lethu esilikhayileyo njenge-trust elisincedisa ngelokhu zengokuncedisa abantu abadubekayo lo minye imisebenzi etshiyeneyo eyenziwa ngamanye ama-NGOs okuhlanganisela ama-awareness ama-anti-drugs campaign esiwayenzayo ukulungisa imigwaqo esikwenzayo ukuyakhela izindlu laba ababe bephanjaniselwe ngama-cyclones lama-political violence siyancedisa intandane siyancedisa eziningi kakhulu elizweni yikho esiyikho khona as forever siseZimbabwe Trust.
Alo ke ngumnumzana Khudakwashe Mavula Munsaka umkhokheli wenhlanganiso ye Forever Associates Zimbabwe njalo ukhangelelwe ukuncintisa kukhetho lokudinga ozamela iBinga North edalele parliamente emele ibandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekhona le eKalonga esiyabhuwa eBinga.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote lenkulu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba akwele Uganda alendaba yokuthi umphathintambo wezisebenzi umnumzana Charles Engola udutshulwe ngunogada wakhe wafa. Lanxa isizathu singaziwa ezinye intatheli zindaba zithi uEngola ubephikisana ngodaba lweholo lesotsha elibelimlinda elimdubule lalo lasidubula lafa. Iphephandaba lobulembu elesite lilodaba lokuthi isakhamuzi senyamani lovu umthokozi sidube uchaye wabulala umkakhe uPriska Chuma ngoba ephuze ukufika endlini. Amapholisa ayibikwa edinga udube osecathile engaziwa ukuthi ungaphi. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Hey, Studio 7, Studio 7 linjani? Siyaphila thini? Angazi kumbenza zwakala bengicela abantu iplaywe le. Isimange ngilaso la. Abantu bakithi esindebeleni shua shua. Sokuqalisa ukuthi sekusiye kuvotweni isithethi ukuthi bedinga indlela abangabambana ngayo. Baboni plani ukuthi abakuplana ukuyini sebeqalisa ukulwa ngemhlobo abanye ngabathi magalela mafasipandala yeka sondebele abanye ngabathi umqondisi yalishona abanye ngabathi uJoshua umfana kaNkomo lo usibangizwe idoti doti doti mathakithi 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 amandebele umbuso wase safa sawuthola nqasile ingqondo zone ezizi asuwe safa sawuthola hayi yeke safa sawuthola umbuso yabantu nababambene kawuye abantu nabathukana ngalindlela shwaya hayi amandebele abukeke bageli ukuhlebana manaya ayi umhlobo omubi wabantu shuwa amandebele ayi nganikuthiwa ngangikwazi ukuba lindebele ukuthi into embizwa nganayisile
ye sanibona uStudio 7 njani mthaka zonke jikelele
abulisa la umncedisi Ndlovu seSouth Africa
ayi singibonge umsebenzi oyenziwa ngumthakazi wonke jikelele
kanye namabutho esizwe senkosi obulelayo
ngisibonge maqhawe sibonge kakhulu umkhulu umsebenzi nangabona uyozibona kube nama sengize ngifisa ukuthi kube namambuka la kithi abona yabo sibonge sokuzoduze kakhulu ukuthi umthakazi uzikhulule nalaba nje abenze ngathi ababoni bayibhekile nje lento le singaphela amandla bafowethu singaphela amandla singaphela amandla bafowethu viva emarapi viva siyafisa nasozibuse
Kodwa kwizututhola intsha ndinabantu abangangathi sesemazweni sesizozama amadlelo angcono kodwa kithi komthwakazi kunomnotho wonke. Kodwa kube khona abanye abantu abalokhuza into yakithi, ababukela into yakithi phansi, bencindezele into yakithi. Abantu abalabo believe kawule walawa, labona labo mafa abasemaphathini esishona. Abona ukuncindezela nje into yakithi, akabona ukuthi sihluphekile, bangazodlala ngabantu. Viva amarapi, viva!
Kum 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 shelele. Hayi kumnandi madoda lapha makunje bese ngimangala into engimangalisayo. Uyazi ukuthi thina abantu baseZimbabwe we are premature lezinto esizenzayo asizazi. Uthola umuntu eku opposition ukriticize opposition. Why unga criticize ilizwe? Usuyahleka uzuhleke labantu abaku aba opposite government liya ubahleka ukuthi kanti vele lokwana sokwapha. Lifuna kukwenza njani omunye lomunye makukhulunywa ngedemocracy yakhe lomunye lomunye engena endaweni yakhe ungabi nendaba lokuthi ubani ukuyiphi as long engekho ku ruling party yekela abantu laba ngalama supporter libayekeleni bengena endaweni abasifunayo ngoba it doesn't make any sense ukuthi ubususi yahleka ukuthi hayi lokwana kuyiphathi yakukho utshelwe ngubani konoku anti wena ukho phakathi ungabi walomlomo entweni ezingaqondana yikho ekugcineni ligcina lisilwa lina lengama opposition lisilwa libangani kanti ilizwe ngelayina leyo iphathi yakukuyona ilizwe ngelabantu bonke. Just look at South Africa ama parties afonywa angeke uzwe kumbe ruling party kumbe opposition criticize kanti vele okweZimbabwe is it the only country okuba khona lama parties amaningi asiyekele nabantu bezingene nama parties abafunayo. Umuntu engazifomela iparty sokuthiwa uyizanu umuntu uyabe sifomela laye ngemali yakhe ngokwakhe lokhu akudingi wena wena qhubeka ulapho khona ungalingi ucriticize i-opposition. Then when we are talking about democracy sikhuluma ngenkululeko yomuntu. Umuntu enza okufunayo uzalima santando afuye santando akhuluma okufunayo naye kodwa singakwenza ngendlela naleyi esikhuluma ngakhona siza kwehluleka. Asiqhubekeni singama opposition sibe nama parties ethu qhubekeni siye phambili amandla uNkulunkulu nguyaziyo. Thank you.
Yebo madoda kithi, yebo madoda kithi ka Studio 7 namhla lilanga elihle kuthiwa lilanga lezisebenzi. Hayi lihle lilanga kulabo abaholayo kodwa ke ngilingiswa mina ngibazele usizi ikakhulu le generation le iyouth abancinyane bakithi ngiyabazwela ngobana le ilanga lamhlanje kuthiwa khona ngile workers day ngibona ngathi mina ngiqathanisa lelanga lama election lalelanga lekuyafanana nje lelanga lika December ikhisimusi kuyafanana nje vela kusela akusekho endulo emuva sasinxa kusiya kukhisimusi uthole abantu bonke bejabulile kodwa kathesi eZimbabwe nozofika ikhisimusi yathola kokuqanda yawenza khona akusela mehluko ngitsho ukuthi kwena noma uzuthola uhlale emzini wakho hle mhlawumbe nxa futhi awusuzibe le stress mini headache ngoba uyalokhu usemsebenzi yakho ekhaya lakho uzange ukubamba lokhu lalokhwana ikusasa yakho. Manje kho ngithi kwangizwela ama-youth ngoba ngikhala nxa ngizwela ama-youth mina ngizwa ngikhala khona ama-youth la azaze khokhobe ehamba ngendondolo beyakwathi khona kule mali okuthiwa khona ngepentsheni leyo bazaze bezifela nxa beseZimbabwe khona imali okuthiwa ngepentsheni abathi khona ngumdlanda igero ngesitshona kodwa laba balapha hayi inkani sibi nyala abakhuleke bencinga uNkulunkulu kuphela lokuthi bezibambe ngezandla zabo engxehlehla wombe kwaba ngcono kodwa hathi ukuthi uthembe ukuthi uzaqhathwa ngozibani ekuholise uyayithatha ngaphi imali yakhona ukuthi ekuholise. Hayi bakithi asenzeni asintshele ukwenza. Ngiyabonga.
Ngimbingelele enkundleni linjani lonke basakazi ngemva lapho elikhona liphilile. Ye hayi ngizile le ndoda abantu ngu-Angiston Sibanda iyasho ukuthi yona ilesibindi sokukhuluma iqinisa kodwa izwakala ingathi indoda engafuni inguquko eZimbabwe kungathi indoda elesibindi sokudefenda izano mangimuzwa mina ngendlela okhuluma ngakhona. Yebo ungakuchaza konke lokho engizukuchaza kodwa kahle kahle wena ngendlela obona ngakhona kambi izano ibusa kahle yini abantu kumele bayenze njani. Gawule nguzwile impela ukhuluma lapha engathi ngumuntu ohlafuna amagwadla. Gawule into oyikhuluma ayikhulumayo akulona iqinisa. Ngicabanga ukuthi lawa amakhansela mhlawumbe awe opposition party okhuluma ngawo ukuthi abulele amadorobhu akulona iqinisa, ngoba amakhansela lawa akhuluma ngawo kathi imali kufanele bayithathe kubani yokudevelopa amadolobho, kufanele bayithathe kini igovernment eyiyo ephezulu bengithe busayo, kodwa alibanikezi imali lisenzela ukuthi licatshe ngomunwe. Kambe amadamu la elikhuluma ngakhona dawule gawule liwayenze kuphi lwakhe kuphi? Mawuphuma lapho kobulawa ushiye inyama yendlovu gawule, umgwaqo lowu ohamba ngawo selulungisile gawule? Yiyo indlela okhuluma ngawo ukuthi lulungisile gawule? Yindlela elilungisa ngayo imgwaqo lokho elizitshaya isifuba ngakho gawule? Njalo gawule kungumsebenzi wegovernment ukuthi lilungisele abantu imigwaqo, iyabe ingabayenzela ifavor ngendlela onokuchaza ingathi liyenzela abantu ifavor. Akulona iqinisa lelo gawule.
Mayuyu zulukandaba lawo ke ngamazwi wenu eliwathumele sawadlala ezolo, siwaphindela namhlanje kuliphutha asenzanga ngabomo. Qhubekani lithumela ke ama WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, umsakazo we-CNN ukhangelelwe ukusakaza uhlelo lwengxoxo lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump e-Town Hall, lapho azethula imbiko yakhe ephathelane lokuncintisa kukhetho lokunye. Ingcwethi zithi ukuphuma emsakazweni we-CNN kutshengisa ukuba uTrump lomkhankaso wakhe bafuna ukukhumisana umlotha labezindaba. Ngambe amathuba kaTrump okuthi anqobe kukhetho anganani? Sibuze ingcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Dan Moyo.
Well, ama-Republican, I think bona vele mthetho wabo ba-confused. Okokuqala, sizobabona besiba baningi be-challenger i-presidential, ama-primaries e-presidential. Sakubona kusenzeka ngo-2016, lapha babefika around 24, and all they did was wanceda u-Trump ukuthi abe nguye ogcina isiba yi-nominee yama-Republicans. Siyababona njalo futhi bephinda, bekwenza futhi khona lokho. Ukuthi waye benga fundi ngani asazi. I-base yona ikhanya ungathi ilokhu iqinile ngokufuna uTrump. So laba abanye abaningi laba okuzwenza nje ukuthi bazodiluta ivote yama-primaries uTrump agcine winner futhi, ngoba besehluleka ukuthi bazwisisane badinge i-candidate eyi-one abavumelana ngayo wonke i-challenge uDonald Trump. Yiyo mina nje indlela engibona abangaba le ndlela yokuthi kube lenye inomini engayisiyo uTrump, ngoba kungaba nguTrump vele uBiden uyawina futhi, ngoba abantu vele uTrump abamfuni, ngoba watshengi ukuthi i-leadership yakhe yayisihambisa ilizwe ku-direction erongo kakhulu, i-isolationist direction, lapho i-United States yayisiluza, yayisilahlekelwa ngamandla elawo umhlaba wonke jikelele.
Kona kuma-Republicans ubona ngani ozaphuma abe nguye ozancintisa engaba engubani, njengoba kwakathesi siyabona ukubana umnumzana Donald Trump nguye okhokhelayo kodwa ukhanya olendubo zakhe ezimbalwa ezingagcina zibangela ukuthi engancintisi. Ubona njani wena lo?
Khona manje engingathi ngama top contenders esiwabonayo nguye uDonald Trump, bese ukusiza uDeSantis, I think bese ukusiza lo governor weNew Jersey lo okuthiwa nguSonunu, uVice President Pence laye ukhona kulawo bantu abaphezulu esikhangele ukuthi bazocontesta ama primaries awama Republicans. Kodwa esikwaziyo ukuthi i-base yama-Republicans ilokhu igcizelele itenta ku-Trump, and kuzo need ukuthi la amanye ama-Republicans ahlakaniphe ukuthi bawine against uTrump. Siyazi ukuthi uTrump njengoba usisho ulendubo zakhe eziningi, ulamacala amaningi athethwayo khona manje ezinkantolo ezihlukeneyo. Ulecala eGeorgia lapho ayethesa icala lokuzama ukutshontsha ama-elections ka-2020, ulecala eNew York aletheswayo olodaba lwamabhizinisi akhe, ulecala elinye esilizwayo lokudlwangula aletheswayo khona manje lise makhosi njengoba sikhuluma. So uTrump eventually amacala layo I'm sure ukuthi elinye la khona lizonamathela and kuzoba nzima ukuthi a contest. Kodwa in the meantime ama Republicans ibase yabo iloke ibehind uTrump. So sizobona ukuthi azohlakanipha yini amanye ama challengers la, especially DeSantis ungathi nguye ngathi ule chance kakhulu ukudlula abanye. So sizobona ukuthi bazohlakanipha yini ba unite on one candidate ezo challenge uTrump. Hayi ukuthi bangene bebaningi befika ama 20 something.
Lo ke ngumnumzana Dan Moyo esidubela uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama.